Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 Mhlazi ku 7 Mhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icele le MDCT lisungula umkhankaso wokuchaya amabhodo.
Lo ngumkhankaso wokuthi omama bazabe chaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kwangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abikwa ecithe ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UTibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledalele ephalamende. Ekuqokozeleni okwenzakeleyo kubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandla leli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UTibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamashumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UTibaya uthi kubotshwe abatshayeli bezimota abangamashumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa cala bani, kodwa uTibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga ukuthi amanye amabandla afana MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota, ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzanciphisa izigaba zalumango bameli bedalele ephalamende. Sigxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi kubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana, ukuthi abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobuningi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu labo kade bekhangelela ukuthi khona njengoba nasesilama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuye. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu. Sokusenza ukuthi khona abantu bakithi, abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedani pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali. Kufunakala labo abalethwayo besiza lapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengoba nanjilwa phezulu, intuthuko abantu beMandebeleni bathwele nzima. Abantu beMandebeleni abalamsebenzi, abantu beMandebeleni kabala lutho la kuma companies kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa. Osokusenza ukuthi bathi ayi, yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zemandebeleni laye abhalisele ngokuvota.
Ama political parties law accord kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini, kumele ukuthi khona abuye ebantwini, kungene abantu abafunwa ngabantu. Lokhu kuzabenza ukuthi abantu beMatabeleland babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu wakithi nanguyana ukhona onguyena thina esimfunayo, kuzabanika umdladla ukuthi bahambe bayivote. Lanxa sekuvotiwe ama-political parties laka funde ukuthi khona avikele abantu beMatabeleland, angabavikela ngokuletha intuthuko, angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi, bangabi belokhe bechiywa eceleni abantu beMandebele. Ama-political parties kathesi silezano PF, izano PF ikhuluma ngeGwayishangani Dam, kumele lokhu kwenzakale. Nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho oluzayo abantu bazarejista ngobuningi babo, besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje. Kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima simile ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani, ngoba akubancedi lutho, kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla, kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho. Ama-political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze, lokho kuzanika umdladla ebantwini abavotayo. Njalo ama-political parties kayekele ukuthi wona abe yiwo abakhulu babantu, kodwa abantu babe yibo abakhulu wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle, balalo yini ilungelo lokuthi akubiza back esingayithi record. Kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Lokhu sekudabalwe ezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo lisungule umkhankaso wokutshaya imbiza ngephehlo. Ukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla leZANU-PF. Kwale sikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Ngomgqibelo umkhokheli webandla le-MDCT uDokotela Thokozani Khuphe usungule umkhankaso we-Beat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU-PF. Lo umkhankaso wokuthi omama bazabetshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende wezanu PF esebenza loMonzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abakuleadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma loMonzora kungxabano yebandla le-MDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba loMonzora kungxatshano ye-MDCT. Lakunjalo amajajizi akhetha ukuma loMonzora kungxabano ye-MDCT, okuveza sobala ukuthi uhulumende wezanu-PF esebenza loMonzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso solo ngokuchaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende weZANU-PF omama bathwele iqatha, abalanto zokuphika emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kosebezichaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi, kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibholane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emaklinikhi, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yamababy clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazizokhoba. Mama bathwele nzima ngoba bafake emabhasini babe yi-standing, bahlukunyezwe ngobaba. Mama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho-ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March, besithi khona uMonzora leZANU-PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu njani bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngombimbitho, sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho lebandla leli elikaMonzora i-MDC Alliance leZANU-PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la amabili hashi nanoma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiwo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini i-Congress?
Umongameli uDokotela Thokozani Khuphe njengoba ePaule emhlanganweni abelawo labono zindaba eHarare kuzike pheleleyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka 2022 kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngu 9970 soke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo usiye phela oso uvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF sebenza lomonzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu yikho ke le campaign itargeta amabandla lawo omabili ukuthi omama kabachaye imbiza zenguquko bangabaniki amavoti abo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhla ka 26 March so kanye singeke sibe kwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okugcekeni njengebandla lika Monzora lelezano PF
umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le MDCT
asambeni madoda siyovota
asambeni
madoda
siyovota
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota asambeni madoda siyovota asambeni madoda siyovota kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende awula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela cala abaletheswayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
i-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu i-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo awuthengi lutho yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni yikho kuba ngcono ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe lelile lama RTGS kanti emgwaqweni bathola i-hard currency so indaba lezike ze-corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngomunye ikhonomo yelizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho umuntu angasebenza ahole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali imali eyethengayo ke dola lemelika kumbe amarandi yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze-corruption ziyehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi umunye ikhonomi yomele ulungi abantu benelisa ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono ezizayehlisa ke izinga ke le-corruption leli selibona seliqanse kakhulu
yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na
uhulumende wenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe la masimu akhe abe sesenza odoli labani izigodo agqokisa amalembu kungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu umbe zama ukwethusa lenyoni zonke amazane ziyibudli ukuthi zingangena emasimini kuyananzeleleka ke ukuthi ke esikhathini esiningi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa babotshwe baphinde bakhululwe asikaboni ke izakhi senza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibili ahambe ayebhika kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebail icala langkhona lifele injalo nje lilodile sibone umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke le-corruption elizweni sibone ngazathi nje kuyafanana abe sethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu eningi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende hathi ebantwini kazana
umnumzana Edwin Ndlovu ucubungula ezombusazwe
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave
esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, liguka njani basakazi we-Studio 7, labalaleli, siyabonga kakhulu ngakho konke lisenzela khona la ngenhlelo lisipha zona. Nelami igama u-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzorewa lo sehambe wavuka ethuneni, lo bamuthi ngumonzora lo. Lo monzora lo, impi aseyiqala manje le, akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu, thina abavoti angeke asitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall. Lokho sekungaphela kuchitheke kugayiwe masokunje engadlala ngemiqondo yethu, angeke sizwe ngaye thina. Umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathi esifuna sobantu bakhe. Thina sezavuka kusasa sithi abantu beZimbabwe ngabantu bakhe. Ngitsho layo uMnangagwa angeke azamsize, ngitsho nayo uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize. Ezanu PF yakhe leyadla nayo angeke izimsize. Otherwise le MP aseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize. Uzithela ngepetrol ebese yiqumlilo ngoba le nto ayenzayo le angeke izimsize le. Uzoba ngumuntu ozohlala ngumabona bulawe, ozohlala egijima lapho athi uyenza khona irally abantu bemgijimise ngele zinto azenzayo ezisetshenziswa ezanu PF. Thina angeke sizwe ngaye. Lokho lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesifikezele kwanele manje ngalokho konke akwenzile emuva.
Salibonani maZimbabwe amahle lali basakazi. Hayi siyajabula ukuthrila inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu etshiyeneyo okuyikho kwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala. Kanti kule ndaba le ukuthi amaphoyisa esegwanda ngale ayekela umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda, umuntu ongakwanisi ukusebenza xothana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi kungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yona nini ngoba amaphoyisa laba abanye labo sebenze emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela nokuthi ukuthi bawazi umsebenzi. Umuntu uyaphongususwa kibo kona le emazwini ngokona ngale phongususwa kibo kona le majournaland ukuthi ebuye zisebenza ngapha ebuye zizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhola.
Zanibonani basaziwa Studio 7 izindawo zonke ezishiyeneyo lelo okhulumayo omoya okuzala indoda izala lubhani. Mina ngizothanda ukugxila kakhulu kwezombusazwe kulamama kule ndaba kamama umakhulu nendaba kababumbuzo ukuthi yentele akusobala sebebonise ukuthi bona akekho kupolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu ba kupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali ngoba ungathi ukukhangela ingxabano yabo vele imali, omunye ufuna imali kwela
Ngilele mpela konke amalunga e-Studio 7 konke nabasakazi bakhona. Sibonge umusa wenkosi othe usinika wona. Yeah. Bakithi akhonto etheni engizoyiphawula khona lapha. Kuphela ke ngesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la kuthiwa ngama opposition wakithi abanaso isibonelo esitheni abanakho abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphaka kuphela babonisa nje udlwangudlwangu babo kuyaphithizelwa kuyaphithizela kuyalwiwa kusiwana emakhoti kwenziwana lokhu nalokhuyana kuyathukwana kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayi awukho ngomakhubhe ngapha ngomonzora ngapha iphansi phezulu toti nechiqalanga ipuna ndikubuze baba akule mabalume hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma election nje kulunyaka ozayo bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani ukuba basimele kumbe basihole hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali ezokuthiwa bayaziphiwa ukuthi abakhankasela ukukhetha ukudlala ngemali nje ayikho into eyenziwayo lapha ye ngibonge bakithi khona lapho nje bengithi ngiphawule kunalapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sabo singokuzalwa ngikhuluma ngise-Johannesburg ngokusebenza khanya nincube ubonge bakithi amen kuleyo ndawo
liyabona siyabonga abalaleli siyabonga ama-supporters be-studio 7 kakhulu kuyezwakala kuku uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzele ekusweleni isikolo umuzulu uthi uyangena ufisa ukungena embusweni kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje so hayi ngitsho nje ngingacabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo so kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabakho abadalayo hayi layo umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo ngakwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi namhla sokuyibo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ekukhokheni naye kabakho laba bathi bona kuthiwa ibala leli elithi TCCC uthi kuthiwa ngochamisa chethe well hayi kuyikucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa-ke amboni kusitsho njalo ake sibone nini bazathi uchamisa kaphithizeli ngalaba udlwangudlwangu ngalani nifela kuphela ukuthi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa-ke kaphithizeli ngalaba udlwangudlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma sibonini iplani ngaye simyekele singamkhulumeli nje amabala azima hayi yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula bangamandebele balwisela thina vele ngamandebele osibangilizwe bonke amandebele balwisela thina asikusoli asikusoli kodwa-ke ufane sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke hayi mna ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangalaqinisa ngomonzora labomakhuphe alaba-ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa ongazwakaliyo ukutshela bexotshana ngapha bexotshana benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezulebele beswetidirection beswedirection iyabonga liyabona siyabonga abalaleli siyabonga ama-supporters be-studio 7 kakhulu kuyezwakala ngokukhulunywa uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ekusweleni isikolo umanzora uthi uyangena ufisa ukungena embusweni kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje so hayi ngitsho nje ngingacabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo so kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabakho abadalayo hayi layo umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo ngakwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi namhla sokuyibo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ekukhokheni naye kabakho mbonga lalaba bathi bona kuthiwa ibala leli elithi TCCC uthi kuthiwa ngochamisa chethe well hayi kuyikucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa-ke amboni kusitsho njalo ake sibone nini bazathi uchamisa kaphithizeli ngalaba udlwangudlwangu ngalani nifela kuphela ukuthi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa-ke kaphithizeli ngalaba udlwangudlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma sibone niplani ngaye simyekele singamkhulumeli
ngivele nje
amabalazima ayena mbone ngani wakhethe ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula vanga mandebele balisela thina vele ngamandebele futhi bangilizwe bonke amandebele balisela thina asikusoli kasikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulisela sonke hayi mina ngingamboni iphutha lakhe she mangamboni iphutha lakhe abantu abangalaqiniswa ngomonsora lo womakhupha alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotsha benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezulebele beswethi direction beswethi direction nyabona
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo iqembu leSenegal linqobe ele-Egypt nge-4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama-penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanqa 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele-Egypt lona lavinjwa kabili. Kwezemelika, umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentathelo zendaba ngomgqibelo ezitshaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Nani ele America lingani abantu sebeziselwe emsebenzini wokuningi bawo. Kuyananzelela ukuthi ekungeneni kaBiden sebecreate imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama-15 million. Ikakhulu imisebenzi eyinye yayinyamalele esikhathi se-COVID esikhathi se-pandemic. Kodwa sibonile ukuthi uJanuary ubreake ama-record athize. UJanuary inyanga kaJanuary kuphela kwanelisile ukuthi lethe imisebenzi efika ku-407,000. So le i-break record akusokulesikhathi kwagcina kuyenzakala lokhu kumbe ngithi azake kwenzakale into enjalo. So ngalokho hhayi kwezemisebenzi ukhanya ngathi abantu sebebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sebekunike retirement age kuthe sokuphela i-COVID kumbe ngithi i-COVID ingathi dead and bejala abaningi bahle baretire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID kumbe ade bedinga imisebenzi esikhathi eside sebelamathuba okuthi betholele imisebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami ngibonanga noBiden ngupresident osebenzela abantu. Ukhanyele ngumuntu lenhliziyo yabantu okubangela okutshengisela ukuthi ngumuntu ofuna abantu ukuthi besebenze. Njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenze iye phambili kumele abantu besebenze. Siyazi isilogani sakhe azisebenzisayo during ama-election yiso angathiwa was implementa, njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu abadisadvantaged kakhulu abantu abamnyama lemihlobo bethole amathuba emsebenzi. So umbono wami bonanga naye ni president odingakalayo kwesikhathi lesi. Besingadinga upresident onjengo Donald Trump ongubusinessman ozabe gijinisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires ama-billionaires. So bekudingakala vele umuntu olenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labomama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. So umbono wami bonanga naye uBiden nguye upresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika kusiya emadlulweni aluhlaza.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Quad Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele leMDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.